Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thanono Kawande. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 9 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amakhosikazi awezisebenzi zomgodi wevumbajikwe mine eGwanda alwisana lamapholisa achise izindlu. Amapholisa icine esebenzisa imibhobho ahaze le tear gas kusehlakalo abanye abathi sifana xathu lese Marikana kwele South Africa okwadutshulwa kwabulawa izisebenzi zomgodi. Izihlobo zabemba igolide abatholakale befile eKrugersdorp kwele South Africa zidinga uncedo lokuhambisa izidumbu ekhaya.
Usizo esilidingayo ngusizo lokuthi abantu laba bahanjile emakhaya abo ngoba izimali nje azingolakali.
Isakhamuzi sedaluka eLupane sithola isicoco sokufundela ukufundisa izakhamizi inhlelo zokubumba amaklabhu okulondoloza imali.
Luhlelo lutsha qaqa kahle kahle khona lapha ezweni lakithi laseZimbabwe kodwa ugqame emazweni angu 2080.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amakhosikazi awezisebenzi zomgodi wevumbajikwe mine eGwanda alwisane lamapholisa achisa izindlu. Amapholisa agcina esebenzisa imibhobho ahaza lentuthu ehitshayo eye-tear gas kusehlakalo abanye abathi sifana xathu lesemarikana kwele South Africa okwadutshulwa kwabulawa izisebenzi zomgodi. Omama laba bebebhikitsha ngokuholiswa kwabomkabo okunyanga izintathu ezedluleyo bengatholi iholo labo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo esevumbajikwe eGwanda.
Kuthe kuthiwa iholiselano ntambama, omkhulu wamapholisa esiqhini seGwanda, uMnumzana Mandla Nkosi Moyo, ukhulume labomama laba wabacela ukuthi bachitheke ngoba umbuthano wabo ungekho emthethweni kodwa bala bemba phansi. Ngemva kwalokhu, amapholisa asebenzisa ama-tegas ukuchitha labomama labomkabo abakade bejone bevimbe okananji okudala ukuthi ahlabaleke angene phakathi emgodini wevumba. Kulapho ke uqhamuke khona uDlame abakade betshengisela sebejikijela amapholisa ngamatshe. Amanye amapholisa asuke evumba sesiyalanda imbhobho eGwanda lapho bathe bephenduka bathola abatshengiselayo laba sebetshise izakhiwo zalo mgodi ezigoqela indlu kakananji, izimota lemitshina esetshenziswa emgodini. Umsakazo we Studio 7 ubone umama bebubula belele phansi kuthi laba abakade belabantwana babonakale bebakhelisa ngamanzi ezulu ukuze bengahlitshwa yi-tear gas. Inengu bibalilimele kukanti abanye balele egangeni. Amakhosikazi la abefika phosa amakhulu amabili avuke emadabuka kuthi elubhekise emgodini wegolide wevumbajikwe uyakhonona ngokungaholi kwabomkabo okwenyanga ezintathu. Ngesikhathi umsakazi weStudio 7 usiyafika evumba izolo emini, omama laba bebevimbe umqondiso walomgodi uMnumzana Nani Kananji ngokuthula besithi bafuna batshele ukuthi iholo labomkabo libenini ngoba belamba. Abanye esiqoke labo bebebhabhule abantwana emhlane kuthi abanye ngabakade bekhulelwe abangathandanga ukuthi baqanjwe ngamabizo.
Sifika ngo-3 ngizi ngizithwele khona apa nibhula ngizithwele iphepha lena people as even one umntana ngona ngoqela ngani aw even isakisi umntwana esikole uqoshiwala nibhukutho babuyasebenza le 5 rand zi
amazwi la agcizelelwe ngomunye wabakade betshengisela
isikhalazo singaso namhlanje la ikuthi omkethu bale 3 months bengakhona osuku sihlukuluze kakhulu bekumele bephiwe iback pay yabo ngeapril yaphelele emoyeni sasithe ngilebazalungisa baphozisa amaseko number 3 months zilandelana akula kuhola abantu bethu baqothiwe esikolo mina njengama umntana umseboarding uphendukisiwe ngaphiya bhala engasakwazi ukuthi niza kwenza njani
izisebenze evubathikwe kubikwa ziphiwa ukudla ongatholudwa ngenyanga kanye namaheu nsuku zonke
ngingabhadala isikore engizenza phandle ngamaheu yini ngingayakho umuzi wami ngamaheu yini kuyini esikweko baba bakusebenzelayo nxa ungakhali xa kuyikuthi sokusehlula kakhulunywa iqiniso ubonakala ukuthi kwenzakalani but okokade sisicela ukuba kwazi ukuthi imali yethu nale 3 months esingayikholiyo ingaphi kuyini okwenza ingaphumi ngoba kwathiwa amasela sehambile aqotshiwa ababetshontsha imali la sokathe sitshontsha ngubani
omunye wabakade betshengisela uthi sebebekezele kwenela
1 month sithule 2 months kade singesi-3 lokho sithule abantu bethu baphila njani amadoda ethu angena khona akula kudla siphiwe into esingacaciyo la kade sokungamabhondi kwangikhona ngombe siphiwa malini 2000 esiyiphiwa 2000 bond ngene efonini labantwana bayi-4 omele badle
okumele ngabe bathola iholo lepension labo bakhala ezimathonsi
sime ngo-February asikaphiwa imali zethu kule mali zethu esasithathwa yimine bengahambisi u-pension fund so balazo khonapho lili bhondi abasiniki bali-eda ngo-February lama khonapho so angikwazi ukuthi senze njani kathesi lokho sisezindlini asikaphiwa imali zethu zonezo le moto yokuthi kuthiwa sithwalele impahla ukhanyazi khanyazi ikho asikwazi ukuthi senze njani
omunye wamakhosikazi la uthi umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa sekumele angenele kudaba lwevumba
silapha singomama sizomela ilungelo lethu ukuthi silwele obaba ukuthi imali ziphume kodwani umlungu uyathatha imali espenda kukhasini ecela lo baba owayesizwe asimele lathi sikhale silayo
azenelisanga lokuxoxa nomqondisi walumgodi umnumzana Kananji ngoba ucingo lwakhe belungangeni ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiyisevu bachikwe mayini egwanda ngu-Albert Ncube
izihlobo zabeZimbabwe abemba igolide abatholakale befile eKruger Stop kwele South Africa zidinga uncedo lokuhambisa izidumbu ekhaya izidumbu zabantu abangamachumi amabili lanye zatholakala kwenye indawo edolobheni leKruger Stop duzane ledolobho leJohannesburg ngeviki edluleyo ngolwesine okwabulala abantu laba akwazakali ngoba izidumbu zingelamangxeba ugeyina kumede sayidi weStudio 7 uxoxe lo nkosazana Simangele Khumalo olezihlobo ezintathu ezatholakala zifile endaweni le.
Abatholakeleyo ngulimkani Ndlovu ona 35 and then kube nguNhlanhla Ncube iminyaka yakhe angilaqiniso leminyaka yakhe sizoba ngudanisa Thiri iminyaka yakhe layo angikhosho ngayo ukuthi kule minyaka emingaki
nxa ungatshela ukuthi kwahamba njani
sincedisa ngokuthi bangene emgodini bayephanda khona lapho indlela athi besilisa ngayo besiyathola imali khona lapho so ngayideyi abaswelakale ngayo bekulezulu so basebengenelwa ngamanzi kwaba nzima ukuthi baphume kwaba yikuselakala kwabo kanjalo
bebe bangaki bonke abaphuma kwele Zimbabwe bonke bona abakade besebenza umsebenzi wona lowokwemba emgodini wona lweKruger Stop izizalwane zeZimbabwe bonke kumbe kulabanye laba abavela kwamanye amazwe
abaningi kakhulu abalapho kwizizalwane zeZimbabwe
owabika manje umkhosi wona lo
owameneza lowo mkhosi ukuthi sekulomonakalo kukhanya ukhona owaphuma so kusenzakala lesigameko wayengabaleki waphuma esiyadinga something phandle from lapho ke wahle wabona ukuthi kuyanetha yena wabuyela wayaphakathi wahle wayehluleka ukuthi angene wabe sebuyela emuva engakaze ayefika phambi
lapha dinga usizo lidinga usizo ngani
usizo esilidingayo ngusizo lokuthi abantu laba bahanjile emakhaya abo ngoba izimali nje azingolakali.
Likhangelela imali efika kunani elingakanani?
Thana inani engalitho makade kuthatha ama-quotation akhona akobo 18,000 ngomuntu oyi-1.
18,000 lapha sitha amaranda ngithi?
Yes, amaranda.
Bonaba abathathu obaqambe ngamagama balobuhlobo lawe?
Yebo, balobuhlobo. Oyisihlobo sami kakhulu ngulo oyi-1 uLungani Ndlovu, oyisihlobo sami.
Kodwa ububazi bonke bobathathu?
Yebo, bengibazi bonke bobathathu ngoba bangomakhelwane sakhelene ekhaya.
Ekhaya kungaphi?
Ekhaya kuselubani egabeni lokuthi ayikazana ekhatshana.
Bala bonkosikazi babo khona ngapho, ungasitshela nje ngabo bona baba abasebetshonile?
Yebo, onkosikazi babo balapho. OkaDanisa Phiri ukhona uSesowethu, okaNhlanhla angilaqinisi ukuthi ungaphi, then okaLimukani usekhaya.
Wena utholakala ngaphi nxa kulabantu abafuna ukuthi baphathise bathumezele zomali? Ungatshela ukubani utholakala kunumber zini?
I think sebe kungcono ukuthi kuye kumafamilies angikhona lezo number zabo. I'm sure ikho kungaba ngcono. Inumber engiyitholayo ngeyalo okaDanisa Phiri, unkosikazi wakhe ithi 0553525251. Ezami 0849599339.
Lo ke ngunkosazana Simangele Khumalo, omunye wabalahlekelwe izihlobo zabemba igolide kwele South Africa. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg. Isakhamuzi sedaluka eluphane sithole isicoco sokufundela ukufundisa izakhamizi inhlelo zokubumba amaklabhu okulondoloza imali. UMoven Qhelisa Ngwenya usanda phutsha izifundo zakhe ezigoqela lokufundisa izakhamizi ukuthi zingadinga njani uncedo lwemali yokusungula amabhizimusi amancane. Kesizwe ingxoxo esiqhube loNgwenya.
Ngokunjalo ngincediswa inhlanganiso ezijeni ezimbini luhlelo lutsha qaqa kahle kahle khona lapha ezweni lakithi laseZimbabwe, kodwa lugqame emazweni angu-28 e-Southern Africa, ngumbe ngathi Africa jikelele, ukubalisa Rwanda, Uganda, sobambe iZimbabwe khona lapha. Kuthiwa yi-Saving and Internal Lending Communities imodeli yakhona, ngaphansi kwehlelo lwe-CRS bamsana legagi kumbe igagi bamsana le-CRS. Ngumuntu ke oseqeqeshile ukuba i-private service provider, kusho ukuba noba ngubani noba yiphi indawo ngiyasebenza, ngibe ntrenangi under 15 kilometers radius yiyo abembelela khona. Kodwa kathesi sengingahamba yonke indawo nje ngisenzisa ngibumba amaqembu ngawayenza ngiwaphosele kusakho, yazi iministry liyana esithi nge-gender and women gender kathi sisihlanganisa le small and media enterprise. Akusenzima kimi kwenzisa abantu kumbe kubomba la maqembu, nxa befisa iqembu livunyelwe 15 to 30 according to ama principles akhona esiriki ukubana kube liqembu liphelele ukufuze kube 15 to 30 abantu bechaya benza ama minimum maximum ukuthi bavumelana ukhalambethe kusiya ngokuthola kwabo ngeyobaba labo mama. Kanjalo nje bayenza i-shout yethu. Shout yabo bayenza ngokuvumelana inyanga ngesikhathi esisebenza i-shareout multiplier. And then kunjalo ke mina ngiyabatraina amalunga avumileleyo, ngenza i-self-screening, bebumbe iqembu labo kusho ukuthi bakhethe ama-committees abo ayehlukene lalawo esiwajayele ama-models amaningi. Wona aba lama-7 committees members, chairperson, mabhalani, treasure, sibe lo money counter, ama-party key abathathu, and then bangu 7 bonke
kuyini okudingakalayo ukuthi babumbe inhlanganiso zabo
awukukakatikile kuba bebhale constitution yabo ezabagayida phela bebe lesikhwama njalo sincane esithi somkhavangozi kumbe social fund basibumba ngemali encane epa ngaphansi kathathu kulale esithi minimum yabo abayichayayo basibumba bencesana bekhangela ingozi ezinjengokutshelwa ukufa ukugula bebhadala amabhilizi abo ngayona lesenza isikhwama bengayenza ngaso ukuthi yeneyo bebhadala isikolo besithanda kakhulu ukuthi babheke kakhulu abantwana labo bephakame ngazo isikhwama sonezi besenzani ama-projects abo khonelapha kudala kwa-ward 19 ngiyafisa ukuqhubekela phambili wamanje ngijoine ngiwi-ward 23 khona iqembu selikhona khonangale eliyenza kakuhle lalo lizwe udumo lonolu lukamoven ngwenya ko-ke lingesabi bazali ukungixhasa as a private service provider ngitraine elanilibe selibona phela ukuthi na ifacility yachova ifuna ukuservice amataya ibone ukuthi lenza njani isepa ngiwatshe phela ngibe muhle ngiphambi kwendifundisa as a voluntary ngikwenzile lokho kungeke kungehluli ukubana izigaba zethu zithuthuke kwezemnotho kuqogelela siyabonga libe losuku olihle.
Hayi, lathi siyabonga ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi selupane ubexoxa le studio 7 ngocingo esiqintini sedaluka khona le elupane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lelo daba lokuthi kulontombazana weGwanda oleminyaka elithumi lanhlanu 15 obulewe ngowesilisa obethiwa ngumkakhe. Iphephandaba le-Herald lelo daba lokuthi amapholisa kwele South Africa asephiwe imvumo yokuthatha igolide elibiza amarandi afika phose izigidi ezilithumi 9 million rand elathathelwa isizalwane seZimbabwe uTashinga Nyashamasinire owayezama ukungena le golide leli kwele South Africa nyakenye. Okwamanje ke sizwe amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp.
Ohluphekileyo ozizwa esekuhluphekeni phakathi kwezinhlungu nezinhlupheko ezidinga ukuba alubana ama-human rights or alubana abantu bebengaba nozwelo bengithathe nami njengomuntu. I do humble my what my benefits nami yizo ezingangincedisa mina kulomunye umsebenzi engawusebenzayo. When it comes kuma-pension mina ngisebenze ku-revolution ngazoba ku-national army ngazoba ku-strike sonke nje as from 1973 until maze ngazo resign kwala lapho ma 1982, but they are not there, there is no benefits. So ebengidinga ukuba alibana ama human rights ebengakhanyelisisa, so that I have to raise all my grievances to them. More than this, ngifelwe izihlobo, ngifelwe ngumfazi nabantwana engakwaziyo nalapho abalahlelwa khona, obaba bami kangikwazi nalapho abalahlelwa khona. Nezihlobo ezinye sezingangithandisisi just because sokungathi ngabulalisa nezihlobo ngani ngestrike lesi. Lokhu esasikulwela akuzange kube nama-benefits kiwo, but kubenefita abarong, benefita ababengafanele bebenefithe, abanabomaluma babebasondeza lapho kudliwa khona.
Salibonani, salibonani, salibonani ma-27, salibonani ma-27. Mina igama lami umuzi khona Nkomo uma kolelipani ngidabuka ngaphansi kwenduna umabhikwa. Isikhalazo sami mina yilaso akuyelaso kakhulu esibuhlungu emoyeni wami. Lami njengomuntu owabuya waphila emhlabeni elethwe ngujesu ngokuphila okuhlangane kwasemhlabeni, inhliziyo yami okubuhlungu ngayo ngalokhu baba ngalokhu badala kumbe sibadala bonke abaqhathalane nomhlaba abazwalela ngosengikhulumayo. Ngiyacelisa sibile ebantwini abangamadoda kakhulu, madoda alike lizihloniphe imizimba yenu, hloniphani imizimba yenu ngaphansi kwabantwana elibazalayo. Ungabe ukuwoneleni umntwana
emncane kangaka osungazi ulalelayo uzomnika umntwana emncane hloniphani imizimba yenu bobaba imizimba yenu bobaba alikethi isikhanya yethu imizimba yenu ikhulu okungakanani ubane lihlasela abantwana abama 10 years 15 years kulani ukuthi lidinge abafazi asebela abantwana abafazi laba baphandle laba bagcwele badala bagcwele abafazi bagcwele abafazi abangayendanga kakhulu othi uyazithathela nje uzifakele ekhaya njengakulazi insuku kakulotsolo uyazithathela nje izigcikulo kuhlasela abantwana abancane ngiyayangeka kakhulu ngesitho senziwa ngamadoda belaya labantwana abancane kakhulu akhiphani izinhloni alikele zikhanyele kuhle bukweni ukuthi selikhulu okungakanani ngale nhloso eliyenzayo ebantwaneni kubi lokho likwenzayo sibi kubi badala kubi
ngiyalibingelela lonke nje lisifakele inyuzi isindebele sishona ngisiphi inkosi mayibelani hlobo zami akukhuluma ngosibana ngolebutswana into nje enzisa ubuhlungu indaba kajob uzikhala ukuthi ngiqinise ngeqiniso umbuso wezana angazi ukuthi shwa ukuthi abantu abanjani abayenza into enjengale kokuzisa ubuhlungu kodwa hayi uNkulunkulu ukhona ubhekile uyabona kukho konke abantu bezana abakwenzayo bona kuyabachaza kodwa into abayenza yimbi into yonke empilweni ilesiqalo lesicino ngendlela abayenzayo udlame abalenze ebantwini bevalela abantu ejele bengenamacala amanye amazwe siwabhekile maningi ama-opposition party bayakhampena kuthole kukuhle bekhuluma intando yabo ngopresident obusayo sozuze kubone kulo dlame kanti bona bangabantu bani abanjani abafuna ukuhlala befuna ukuthi bona bebe ngababulali but hhayi uNkulunkulu yena ukhona ubabhekile akulanto engelasiphetho
ngiyalibingelela ngegama lomsindisi wethu uJesu Kristu owalinge emthingelengela umhlaba wonke lonke abalaleli nabasaka awakuqala siya kuma-election kudingakala umthandazo nakho konke okufanele but udlame abantu bazolwa nabantu bazophindisela ngithi phansi ngakho kungaliwa kungaphindiselwa futhi asicabangeni ukuthi kukhutshwa umgazi ama-opposition party asapota umnangagwa onke ezimbabwe yena lo wasebemblema futhi wayengasomnangagwa ozeleyo omutsha wayengumnangagwa oyazakalayo ukuthi onjani so ukumblema bona bamsapota akuzwisiseki kahle ukulwa asoze kuncede bantu bezimbabwe kuthi liyilwe liphindisela into enganceda abantu bezimbabwe yenza umzekeliso ngamadoda amabili engawabonayo nxa siyadlula kulo mhlaba eyakuqala unelson mandela isithu ngujoshua nkomo okwenziwa ngumandela bengakulandela ama-opposition party kule kusasa yabo okwenziwa ngujoshua nkomo bengakulandela ama-opposition party kule kusasa yabo okwenziwa okunye unkomo wagcina ejoyinile kumbizane wayesekhulile esemdala amandla aseshoda kwasela omunye othatha laphana kubekele phambili ngamandla labo mama thank you Zimbabwe anyway
ngiyabingelela Studio 7 bantu bakithi bantu esiqoqela indaba zethu kahle eziphume njengoqobo lwazo ye mina lapha ngiyamangala sibili abantu bakithi ezindebeleni abasula u-MRP abachuthuzana ne-MRP bathi ye sivuselelwe ezindala kanti vele bona bazaze babuzelwe ngubani lokhu ebancindezelwayo sukusela kudala elizweli from 1980 up to now babethwa kuthiwa ngama-disidents beshaywa kungabonakali kubethwa bulawe abafazi berejwa bedanyula izisu ngochuku lonke lwalusenziwa ngamashona kathi manje nxanxa selithole umuntu osezama ukuthi alimele alincedise azame ukuthi bonke labana ama-perpetrators lawa azame ukuthi afake emthethweni thina khona besola linabantu besindebeli lonke ogawule bonke izigenge zabo juma labo bonke abasapoti izanu spirit ukuthi atitheshwa lithini ezinhliziyweni zenu ngabantu ababebulawa ngaleyani indlela liyakuthakazelela lithi izanu inhle aliboni futhi balincindezela abantu abethu isizwe sisemandebeleni siyancindezelwa spirit asisebenzi asinjani siyabalekwa sidliwa zingwenya kulipopo esesasavuke sami ukudingi mpilo kodwa nalokho lisithi iriht ngaphi izinto umuntu akabe nenhloni azithulile nje azama ukuthi athule thule uthume umlomo wakuthula ukuthi zwi because abantu bathwele zini wena usho njalo shuka kombe kusasa nxa bengabuyina bona bakamthakazi shuka wena usuhlelisanela umakhelwane sebekuzwa ukuthi hambe sho wawusithini uzabaphendula usithini izinto lezi ziyatshintsha kuzatshintsha wena kunanthiwa kusenza kufoka tshintsha kuzatshintsha kuzatshintsha bona imarapcb zibuza isiqamile izwi lwene sokufinyelela wazi kwaphela akulani nto engatshintshe umbane wezithi umgaba sozaphuma uzaphuma kuphela lanizazekhwile lisegcekeni kobazasala njengenhlanzi ezitshelwe ngamanzi zaqalisele njengenhlanzi ezitshelwe ngamanzi ngiyakutshela so ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp. Ukwezemelika impumela yokhetho lwama-midterms ebilokhu isethulwa izolo ebusuku ikhomba ukuba ibandla eliphikisayo lama-Republicans lilakho ukuthola izihlalo eziningi kulelama-Democrats. Impumela le ebikhona izolo itshengisa ama-Republicans ekhokhela kudalele the House kuthi ele-Senate abengutshiki lobhanqa lelama-Democrats. Uzulu waseMelika ayisuye yedwa omelele impumela yokhetho lwayizolo ngamehlo abomvu. Amazwe omhlaba jikelele lawo ayimelele ngoba efuna ukubona ukuthi kuza kuba lenguquko yini kundlela uhulumende weleMelika adlelana ngayo lamazwe omhlaba. Umzekeliso osobala ludaba lwempi yase-Ukraine. Abebandla eliphikisayo lama-Republicans bathi benganqoba kulolu khetho balakho ukwehlisa imali ephiwa ele-Ukraine nguhulumende weleMelika. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ucubungula izombusazwe yomnumzana Tifa Dube ukuthi kuyini okunye okungaguquka alubana ama-Republicans ethe anqoba.
Ngokubona kwami babuNkomo ukuqakatheka kokhetho lolu olusezwe laseMelika kungenxa yokuthi siyazi ukuthi ilizwe laseMelika lilombandela ongakanani nxa sikhangele kuzo zonke izinto ezenzakalayo umhlaba wonke jikelele lokho singakubiza ngokuthi ngama-superpowers. Ingakho ukuthi into eyenzakala elizweni laseMelika ilomthelela kakhulu even noma kweze economy noma ekubunjweni kwemithetho noma ekwenzakaleni kwezinto eziningi umhlaba wonke jikelele. Izinto ezenzakala e-America noma ngithi ingqophamlando ese-America yenza ukuthi kube nama-global change umhlaba wonke jikelele. Yiko kwenza ukuthi yonke into eyenzakala e-America ithole ukuthi umhlaba wonke jikelele uthe nhlo amehlo ukuthi ubone ukuthi umphumela welizwe lase-America kuma-elections ukuthi uzaphuma njani.
Ama-Republicans alubana ethe anqoba ku-House of Representatives kanye laku-Senate siyazi ukuthi yebo azalawula lezo zindlu kodwa uMongameli Biden owebandla lama-Democrats uzaqhubeka laye engumongameli. Ubona ama-Republicans esenelisa ukuguqula yini indlela iMelika edlelana ngayo lamanye amazwe uBiden elokhu ephethe?
Okukhona nxa kungenzakala ukuthi bahlithule lezo zindlu kumnumzala uBiden kuzabe into enzima kakhulu okuyisifiso sabo kakhulu ukuthi kwenzakala ngaleyo ndlela ngoba bayazi ukuthi nxa kungaba njalo kuzabe le-frustration eningi kakhulu ezakwenza ukuthi uJoe Biden eminye imithetho engasayinelisi ukuyipasisa njalo kuyase kufana lokuthi uyisitombe nje zikamongameli osekhona kodwa umongameli ongasenawo amandla aqatha ukuthi mhlawumbe usengathatha resolutions ukuthi lokhu ufathi ukuthi kwenziwe njani. So okuyinto engibona ukuthi nxa kwenzakala ngaleyo ndlela kuzatshiya umnumzana uBiden esengumuntu nje kuphela kungasela nto ecacayo ngaye. Kodwa ke ngibona ngathi kule possibility ngoba kathesi into engenza ukuthi kube le possibility ukuthi kwenzakale ngaleyo ndlela kungenxa yokuthi nxa sikhangela izimo ezenzakalayo globally ikakhulukazi nxa sikhangela impi ye-Ukraine le-Russia sikhangela le nkulumo yenze kukhulunywa ngu-Donald Trump ekhuluma ukuthi yena ngabe libandla lakhe elisembusweni ngabe lokhu akukho. Abanye singakukhangela kancane kodwa ke asingakhohlwa ukuthi inkulumo zesithuta noma inkulumo zomunye umuntu eyabe limthatha njengeklawula zilomthelela omkhulu kakhulu ezingenza ukuthi abantu besale bemangele sekwenzakale into le ebekade beyithathela phansi ukuthi ayisezenzakale.
Yena uTrump sizwa kuthiwa ulakho ukumemezela ukuthi uzancintisa ngo-2024 ukhetho lolu lungadlula nje ubona kusenzakala lokho.
yena uTrump ngendlela esimbona elokho sehla senyuka njalo lama interviews ake loqhubekela phambili esenza ama political comments utshengisela sobala ukuthi yena uyafuna ukuthi aphenduke.
Lo ke ngumnumzana Tifa Dube ocubungula ezombusazo obeqoqa icingweni lo Ntungamile Nkomo Studio 7 esebilitane. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amakhosikazi awezisebenzi zomgodi wevumbachikwe mine eGwanda alwisane lamapholisa achisa izindlu, wona amapholisa asebenzisa izibhamu ukuthi abacithe. Izihlobo zabemba amaigolide kwele South Africa eKrugersdorp okwatholakala khona izidumbu bathi bona bacela uncedo lwemali lokuhambisa lezi zidumbu ekhaya. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.